kwa umanga kwa wakangela ukuteka kuleze mandebele nizuru kalini kuhle kalo matebele. So what's interesting is ukuthi spread in zwakala ukuthi konke lapho kula madam kwesa akona madam make sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime betheleze. So ngifanisele ngedam elakhiwa ebubi lupane debele selupane uvulwe 180 hectares lapho kufaka kuphela ama pivot angu 3 ama 60 hectares kaleso kufakwa iwithi isichakazile sikuyavunwa ngo-October kuwona lomnyaka. Then kube ne-irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga yakwazi ukuthi ngale kulamanzi amaningi kuzamezi but bekungala ama-irrigation schemes kule scheme esikole se-400 hectares or esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares and kwakule challenge ukuthi amanzi u-contractor okuqala wayewathathele ekhatshana u-14 kilometers but esebethole u-contractor owathatha ku-2 kilometers so sebefaka ama-pipe kuzoqala ukuthelezelwa i-400 hectares leyana but kuya-expandwa up to 15,000 hectares. So manje sila ama-irrigation wonke lawo njengemathebele north bona ngani sabe sesiphumile endlaleni njalo idamu lela ugwayi shangani dam pipeline esuka egwayi shangani siya eBulawayo iyaphela end of next year so asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe isifika koBulawayo udubo lwamanzi koBulawayo le mathebele lezi yabe seziphelile ngoba from gwayi shangani uzeyofika koBulawayo ama-stations angu-6 okangokusihamba kusuka lama-irrigation schemes all the way up to Bulawayo khonapho edamu eceleni kuzavulwa i-irrigation scheme engange-10,000 hectares sure amahectarsvukele ngoba lele nxa kuyabe kuyigreen kulinywa kokudla sibona indlala njengemathebeleland north iphela nakwi-region indlala iphela ngoba ukudla konke kuyafuna ama-irrigation schemes lawo konke kuyakhonda e-GMB
abantu bemathebeleland khona ngapho imisebenzi yonke leyi iyabuya yini kuyibo njalo inhlelo lezi COVID-19 zingabe zibuyisela emuva ezinye zalezi nhlelo na?
Dadewethu ku-Second Republic sahle sajelwa singama-ministers and uhlelo zikahulumente even umthetho wakhona ungabisa ama-injiniya akho from elsewhere from kwamanye amazwe kumbe from kwamanye ama-provinces but not general hand analaontamtheleniso abantwana baqatshiwe ku-province yethu okuthi besebenze emakampanini lapho and okunye bengutshile dadewethu last year ubaba umongameli ubuyile e-1 kulama new companies azogebha amalahle nabantu abazoyenza ama-stations ezamagesi kule about 13 companies ezivuliweyo last year angu-13 ngama-new companies so abantwana baqatshiwe and lathi njenge-leadership asivumelani lakho ukuthi ikampani nxa ibuya inikitenda ibuye labantu bayo ayibuye ne-missionary nabazodrive mesi xa bekhona e-province abakwanisa ukudrive missionary asibadingi ukuthi bebuye kungcono kubuye i-missionary kuphela izosebenza kuzosetshenzwa kuqhatshwa abantwana be-local yalo konalo umkhuhlane dadewethu okwe-COVID-19 like kwezinye indawo kufanana lezi ndawo zonke zomhlaba nakwamanye ama-province kusi-affectile kakhulu e-matinoti thina sikutourism and amaplane ebengahambi ama-6-6 bhasi zengahambi so vele bekunokunzima emahoteleni bevele sekuzibhodela indwangu ngoba nge-because of this COVID but ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa umnankagwa ukuthi usikisela ama-vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyama i-province like ama-distance njenge-Victoria Falls newange nekwezinye indawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi behlabe bekhulumisana labo abe-tourism kuthi sekusiba ngcono kakhulu ama-local tourist ama-local aseqalisa ukubuya kakhulu kulama-NGOs abantu babo sebeqalisa ukubuya emalokhuzeni nxa ukuthi ama-cases sengane sesehle.